Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa inhlonipho obe ngumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili abezana uPF ngeviki eyodwa.
Akudisayidwa ngamaZimbabwean, kudisayidwa izano ipolitboro yezano ibisisebenzisa ama state resources ukureward abangani bayo.
Abatsha bebandla leMDC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekeli abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele.
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezana uPF balembono nje etshiyeneyo.
Ibandla leMDCT lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka iStanding Committee izolo lagqizelela ukuthi lifuna inkokheli yezombusazwe ukuthi ikhumisane umlotha.
Ethina njengabantu abalibandla eliphikisa ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani ukubana sibone ukuthi siyancetsana lohulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu uzabekwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare ngoba iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero izolo. Umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61. Izolo kulabanye ababili abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe ababe kwesikhathi sinye emathuneni eHeroes Acre. Obe ngumphathi ntambo obona ngokwenzakala eManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba laye obulewe yiCOVID-19 kanye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Morton Malianga. Udaba lolu olokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxela ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyinto engethusiyo ukuthi ayelala eHeroes Acre okamoyo ngezizathu ezimbili. One, uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe, kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzubuse mbona eqansile kakhulu ama ranks eze waphuma ngumajor general okuyirenki enkulu kakhulu ukuthi even umodenge kokuhulumende abebutho bebezacelisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho. Okwesibili, siyakukhumbula ukuthi ngo-2017 umoyo nguye owaba brave whether ekugangeni okwaba khona kusepholisi isisekelo selizwe kuthawa ikhuwo nguye ubuso bekhuwo. So ngezizathu zonezi uma kuyikuthi asebebusa yibona laba abancedi ukuthi bengene esihlalweni ungaza kukhangelela ukuthi bangaza ke bethi kasiloqhawe. Uma banika lokho kungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace Polo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya announce ukuganga ngokutshaya ikhuwo kuyabe kuyathiwane ngaye. So mbona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni ngenxa yakhe uma sisiya eqinisweni. So mbona ngazathi bekucaca.
Udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukuze Imudzi encitshwa leyo nhlonipho. Kodwa umnumzana Nothoni Maliyanga lo Ellen Kwarazimba vayiphiwe leyo nhlonipho njalo bangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okuka mama ukuthi angugwarazimba lokho, mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama umchinguri balutshwana eZimbabwe odabemazi lemisebenzi yakhe balutshwana odabeyazi, so kangikhulu ukuthi singakhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje awukabi le hero yeZimbabwe, kusiselamahero ebandla elihlukumeza abantu izano, ngoba akudisayidwa ngamaZimbabweni, kudisayidwa izano, ipolitburo yezano ibisisebenzisa ama-state resources ukuriwada abangani bayo. So kathi sakula hero eZimbabwe kodwa kule kulama heroes ebandla kusahlupa. Kuzaba into enhle ukubana ngoba bakhona abantu civil abadeserve abakuzana, kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So mbona ngazathi ikho okulokhophe khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Chabe bandla le MTC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekele abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele, njalo sebethembele enkundleni zebulenjini ukwenza lokhu ngenxa yesiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lezi ziqondiso azivumeli ukuthi abantu bahamba-hambe bangene emphakathini. Ibandla leli liyalandula ukuthiwo ngabanye enkundleni zebulenjini ukuthi seliyekethisa imikhankaso yalo yokuletha inguquko kunhlelo zokhetho, ama-electoral reforms, lokunye. Lokuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kasabonakali ekhankasela usekelo. Umnumzana Tinashe Gambarami, umgcini sihlalo wabatsha esigabeni sakoBulawayo ku-MDC Alliance, uchasisele usithandekile mhlanga we-Studio 7 okuningi ngohlelo lwabo.
Uhlelo lokudinga abontanga ukuthi sithole abontanga koBulawayo luyaqhubeka. Loba khona nje kule ngxakela ukuthi imithetho efakiweyo eyobhubhane lwe-COVID iyaphambanisa ngokuthi asikwazi ukuhamba sihambela abontanga sisiyababona endaweni zabo ezishiyeneyo, sibonisana labo, sibatshela, sibachasisela esifuna ukuthi sikwenze njengabontanga ukuthi sitshintshe ilizwe lethu, kutshintshwe inkokheli zethu ukuthi bekuzwisise okuyikho esifuna ukukwenza njengebandla le-MDC. Kodwa uhlelo lona liyaqhubeka nje, sisebenzisa ama-platforms awama-social media, kodwa akula ma-effects angaba khona okufana lokuthi ngabe siyabahambela sibonisana labo besibuza labo imibuzo nje sisixoxisana. So kodwa uhlelo lona nje liyaqhubeka, loba kungafani lokuthi ngabe sikwenza sibahambela.
Ekuhambeni kwenu bathini abantu? Lamukelwa ngezandla zombili ngabantu elihlangana labo, bafuna yini ukuthi bebuye ku-MDC kumbe balisola?
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezanu PF, balembono nje etshiyeneyo. Kodwa okusihlanganisayo kakhulu i-vision esilayo njengabontanga lalokhu esifuna ukuthi sikwenze, ngoba ungakhangela bonke ontanga bonke balama problems afanayo, abala msebenzi, abala zindlu, ende lokusasa labo alikhanyi ukuthi liyangaphi. So yikho okusenza ukuthi nxa sikhuluma labontanga abasizwisisi ukuthi kulokunye okusihlanganisayo okungelani lamaphathi. So imeseji yethu nxa sisithi a new Zimbabwe, a young generation, bayakuzwisisa kakhulu ngokuthi bayabona ukuthi bancindezelwe kakhulu ngabadala, bayakubona ukuthi abadala abakhangeli ukuthi ikusasa lethu liyangaphi.
Kulabanye abasolayo abathi ibandla le-MDC akukho okuningi elikwenzayo. ukuthi ngempela ngokusokubuya ukhetho luka 2023 lizamisana lalo ibandla lezano PF.
Okukhona ukuthi sizama lati ngandlela zonke zokuthi sibe sikhankasa kuma social media, but bekunzima nje njengoba liyananzelela ukuthi imithetho efakiweyo nguhulumende eyokuthi abantu bengahambi, kungabi le mbuthano, kungabi le mhlangano ngendaba zobhubhane lwe-COVID. Yikho libona silama virtual meetings amaningi.
Lo ngumnumzana Dinashe Kambarami, umgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MTC Alliance koBulawayo. Ubeqoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Le MDCT lenze umhlangano edalela inkokheli emqoka standing committee kusetshenziswa inhlelo zobulembo beinternet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi inkokheli yonke yebandla ibikhona emhlanganweni lo. Umgcini sihlalo webandla umnumzana Morgan Komichi ubikwa ekhuthaze ukumanyana, wathi inkokheli kumele ikhumisane umlotha. Unobhala jikelele unkosikazi Paulina Gwanyanya Mpariwa ubikwa ejele lomhlangano ukuthi imininingwane yomhlangano weCongress owenzele eHarare ngenyanga kaMpalakazi, lapho kwakhethwa khona umnumzana Douglas Monzora, izethulwa emhlanganweni olandelayo. Kuphinde kwaphathwa indaba eziphathelane lelizwe ezibalisa ukukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla achiyeneyo lobhubhano lwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse u-social media, ngakho wonke umuntu ukwanisile ukubana abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhuqazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi. Kangelwe njalo ke okwebandla kusiya phambili ibandla ukubana kumele lizilungiselele i-extraordinary congress ezaba khona, ngoba siyivele sokumele ibe khona, siyadlulelwa isikhathi kulokhu kusenziwa into ze-extraordinary congress. So hayi kuphathwe nje indaba eziningi kakhulu ezinye eziza kwethulelwa kwezinye ingatsha zebandla ezivalela i-national executive le-national council. Engeke ngisiqoxe lapha emoyeni singakaphuchi kulabo okumele bazihlaziye abanikazi bomhlangano.
Udaba lobukhokheli luphathile na lapho sibuza ubana udaba lokubana unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Mdzuri bayamukela na izikhundla abaziphiwayo?
Ngizathanda ukuchasisa lapha mphephethwa ukuthi umama uDokotela uThokozani Khuphe akaphiwanga isikhundla ngubaba uMonzora. Umama uDr Khuphe uvele ungumsekeli kababa uMongameli uMonzora, kulandela ukuthi umama wayevele egetiwe njengomsekeli kuCongress ka-2014. Okunye okube kumqoka ngalo umhlangano ukuthi umama uPaulina Mpariwa osephethe isikhundla sika nobhala jikelele ukuvezile emhlanganweni ukubana uselayo i-report Independent Electoral Management Body, okuyilo ugatsha olwakhangela i-extraordinary congress, oluyilo olwalusiphathele i-congress yethu. Ngakho lokho kuyatshengisa ke ukubana emhlanganweni olandelayo kuza kuqoqwa ke kuqoqwe ngakho konke okumalana le-extraordinary congress, langazo zonke nje indaba ezingabe zasukuma zaba sematheni leli mini mayelana le-extraordinary congress lokuqhutshwa kwayo.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America
as the Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomunye umama wedolobho leChinoyi othiwa nguNkosazana Miriam Watongwa obeleshabhini elile butcha obotshiweyo esetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwecoronavirus. Uphinde wetheswa njalo icala lokuthengisa inyama engahlolwanga. Iphephandaba lobulembo be-internet ele News Hawks lithi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus kubangelwa yikuhamba-hamba okwenziwe ngabantu ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7. Ngicela lami leke lifaka ama-audio yami ngoba ngile mibono engayinika abantu bakomthakathi. Mina vele into mina ngithanda ukuthi ngingakhuluma kakhulu ngomthakazi ukuthi abantu belandele umthakazi. Marapi umndebele wonke umuntu nje ovele emathebeleleni alandele i-marapi ngoba siyahlupheka ngenxa yabantu basempumalanga. So bengicela libe lingifakela laba ama-audio yami liyabala liwafake emsakazweni libe ngiletha lami imbono yami ukuthi abantu kabajiki imicabango yabo leyo kubebelandelana labantu basempumalanga. Sesizikhulunyisa ulimi lwabo esingalukwanisiyo bona kabe ngafuna ukukhuluma ulimi lwethu. So ngajabula kakhulu malingafaki amalokuzingama-audio yami.
Ingabe liphilile na? Asibonge uNkulunkulu phezulu uthe waze othe walikhumbula ilizwe leZimbabwe nalo ngezulu bakithi. Esicabanga ukuthi abantu bakithi kulo nyaka bazamile ize izulu lakhona line late, kodwa cabanga ukuthi bazamile ukuziphathise kakhulukazi ezikulimeni. Sijabulele lezifuyo zethu ukuthi zizokwazi ukuthola ukudla namanzi ngoba ngathi izulu lihle nje kulo nyaka. Bese ngiba nombuzo ukuziphatha imandla ze-Studio 7 ukuthi njenginamehlo nendlebe zethu thina sisizwe sikamthwakazi, le ndaba yokuboshwa yokulandelelwa kukaJonathan Moyo iyinto efanele yenziwe njani? Iyinto efanele yenziwe njani? Kanti kahle kahle kuyukuthi izani yona ivele izimiseleni, izimisele ukuthini ngokuphidlizizwe? Ayekunanzeleli ngani ukuthi konke kwenza kube yayikade lindeni izano sonke lesikhathi ngokuthi ibophe uJonathan izoveza namhlanje ukuthi kukhona owareshwayo, wayelindeni kuyini kahle kahle kuletha sithombe bani kubantu bakomthwakazi ngalesi senzo abasenzayo? Kuyukuthi abenelanga yini ngento abayisenzayo nangegugurawundi nokuqeda i-currency yelizwe?
Sanibonani be-Studio 7. Awu, siyezwa nje bayakhuluma ngama-COVID, kodwa besifuna ukwazi ukuthi maybe kuma-social distance lapha la khulunywayo. Siyabe sifuna ukwazi ukuthi kumazupho laphana sibona kunama-standing kuyenzakala abantu isiminye-minye sigibela sikata se-everyday sigibela silapha kuze kuthiwa no izupho kayigcwali. Kanti la imchova le phansi eyabantu nje abazihluphekelayo, why kuyiyo elama-COVID ele-COVID kukodi izupho kuthiwe kayela-COVID? Uyazi, sibone ngazani lokhu kumbe iplani yokuthatha i-industry yabantu abahluphekayo ngamaplani? Into yakhona, yebo i-COVID ikhona ngempela, kodwa-ke besifuna ukuthi uhulumende eke khangele ndawo zonke.
Oh, salabonani basakazi, salabonani bantu bakithi, mthokozo omuhle lo okhulumayo ngucomrade Bodloza weGwanda eManama. Ngiyabonga basakazi Studio 7 ngomsebenzi omuhle. Mina kungizwisa ubuhlungu namhlanje, especially ngosuku lolo namhlanje 20 January okulusuku lapha umbhuqazwe i-50 Brigade kukurawundi yafika khona izohlasela isizwe lapha kwalimala khona abantu bakithi abaningi, kwafa khona abantu bakithi abaningi kwadlungulwa khona abantu bakithi abaningi bedlungulwa ile uhulumeni okhona obusayo weZANU-PF bebalwisa ukubona bangamalunga ezaphu ngoba bona befuna i-one party state kuyabonakala ukuthi uhulumeni lo vele waqala from kudala ubugebenga from early 80s vele baphila ngegazi labantu siyakubona futhi njalo ukuthi sisekuyini le inyanga kaJanuwari ngo-2019 kwenzakala okufana nalokho lapho uhulumeni avukela khona abantu ababebhikisha bekhonona abantu ngesimo esikhona esomnotho uhulumeni wathumela amasosha namaphoyisa bavulela ngenhlavu kwabulala abantu kodwa yikho into neyone yenzakalayo isimanga lokho kuvula amacommission after commission of inquiry but lokho icommission ekumumetheni ukutholileya kufakwa etafuleni for public ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani kubuhlungu kakhulu ukuphila ngaphansi kwesimo esifana nalesi namanje uma sisizwa leli gama le-curfew elikhona lisikhumbuza emuva ngoba thina i-curfew yasiqalanga nge-corona i-curfew yaqala from kudala ngawo early 80s lapha i-5th brigade iyayibulala khona abantu bakithi emhlobulweni wamandebele kungakho ke sibonisa thina vele ukuthi uhulumeni lo akazimiselanga ukubana atshintshe kumbe ukuzisola kuhlungu kakhulu ngoba ne-justice asikayitholi akuna closure ekhona after umonakalo ongaka ngoba sikhuluma nje nge-ground nje kuphela kwafa abantu over 100,000 abadlwengulayo baningi ababaleka emizini yabo besexashwa kwamanye amazwe baningi imizi iyatshiswayo nezifuyo ezabo labayo ziningi kakhulu umonakalo wabo khona muningi kakhulu even today uma unganazelela kahle we are still marginalized indawo yakithi isemuva kakhulu ngezintuthuko konke lokhu kwenziwa yilo umthelela we 5th brigade wegugura wonde yikho ngithi ebantwini bakithi asiphakameni sichallengeni lolu daba sizameni yonke imizamo esingayenza ukubana siqeda njani sibuthola njani ukulungiswa ijustice singayithola njani sizilwela njani asivukeni siphakameni singaqhubeki silokho sikhala kodwa ngelamzamo esiyenzayo
hayi bantu bakithi imbingelele ku studio 7 hayi asiboniseni bantu ngecorona icorona leya blara iyasidedela abantu impela ezweni angeke abantu bekwazi ukusurvive bela amanzi bela kudla ukuthi abehlala endlini asila i-government ithi nabantu izofayisa sisebenzele emazweni futhi not ezweni ukuze sikwazi ukuphikisana lembono sibonisane bantu bakithi singafisa onke kodwa ke hey i-government enjengeyethu bantu bakithi hayi singavele sihlezi ngiyacela ukuthi amabandla aphikisa yini kufanele lifundise abantu emakhaya kakhulu emathawuni abantu vele yasibahluphekile bayakwadisana vela bayifu emakhaya yikho lapho ewina khona izalo yikho lapho ufanele ama-opposite party ifundise abantu abadala labana ngoba bathi ngesizinkomo befundisa abantwana abantwana babeqeda apha ithuba labo lidinywa ezanu-PF abasayenzi next abasebenzi next abahole next abantu labana abadala singabasola singabasoli yibo abavote ezanu-PF ngoba abantwana bangaphandle basezweni abakhona ukuvota so abadala labana bancindezela kakhulu izanu-PF lokhu izanu-PF ngamagugrawund konke abakubonayo kunzima bazange bethole i-counseling kuyabalimaza engqondweni zabo so bayesaba noma sokuthi isikhathi evote bayayivote yale party zanu-PF besaba ukubulawa besaba lokhu abakubonayo ngoba kusaba yasayethukile namanje into abazibonayo zinzima
sanibonani balandeli we-studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele ye ngethemba bayaphila abantu baphephile njalo bayazinazelela kulolu bhubhane le-COVID so ke hhayi bakithi nami ngizothanda ukuphawula nje kancanyana nje nanokuthi khona bakithi nina eniphethe izinhlelo zethu ze-studio 7 ye mangabe nibiza noma abahlaziyi umuntu makazama ukuthi akhulume into eyiyo eliqiniso njalo ezwakalayo ngoba izinto lezi ezasonzona amaqiniso ziyahlupha ziyadukisa abantu ngoba izwile lapho mani buza lesi sizalwane saseZimbabwe esihlala kwasekhona kwase-America lapho ngolwesithathu uthi yena abantu angeke kwenzeke ukuthi khona uBiden sibambize njengesehluleki kuphela kwesanga ngokuthi wena ube umthatha kanjani ezwakala njenga engaswakali nokuthi into ayikhulumayo ufuna ukuthini kahle kahle lento eyenziwe uBiden akuyona into elungile ukugcile vele siyayigceka ayilungile
lawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule inhlelo zakhe zokulwisana legciwane le-coronavirus UBiden usayine njalo eminye imithetho esiphangiphangi ama-executive orders azakwenza kube lula uhambisa imithi yamajekiseni okuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya igciwane hayi ele coronavirus hayi kakulabungcono sibili ngoba isibhedlela lokho ezigcwele lokho kuvele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona lanxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi kodwa kwakathesi hatshi kakube kakhulu yekube kakhulu abantu abasa sebehlukana ngenxa yokuthi abasabona isihlobo even laba abakuma nursing homes endaweni ezinjalo yisimo esibuhlungu kakhulu kodwa ke iJackson kayikafiki kubo bonke abantu kuphela laba abangama health workers yibo nyabona sebeyitholile yokuqala.
So okhethwe ukuba ngumongameli uMnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalelulekileyo olokuphathisa abantu ngevaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani uzenza kube ngcono na?
Yeah, kusobala ukuthi uDonald Trump yehlulekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe soku hlatshwe injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi. Kodwa kubala ukuthi engxenye kusese yi-5 million. Kodwa kusobala ukuthi sokusebekunanzelela ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors athi bekungamanga ama-vaccine ebengekho bebekhuluma nje laba bantu bedlala nje ze-politics uDonald Trump. Kodwa uBiden uthi hayi yena uzakuqondisa ngoba uzakhulumisana labantu bonke abone lapho kuyikho kulomgoqo khona lapho kuyikho kume khona avula ngezondlela zonke. Kodwa ke sithabela ukuthi lo zayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu hathi lo phuma
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Zakulimaza ngebeat singeni isikhosana phezulu ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi ikhuluma ngesomiso virus efikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga ukuthi nithengilele ebuchongweni ngaphupha uba umadlela khuluma laye ngomkhuhlane sakhuleka wasemphendula wasesithi sikhosana bendi sabe sirekoda etawuni ingoma yakho konizaphela i-virus ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi ikhuluma ngesomiso uba balo mama ekhaya bazwanani emathazini bayaflathelana abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe kulumile lo ngulunku izaphela i-virus imenditelayo utaka ngulunku umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi lingameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile lapha egwamba langipholisi ukuhlabela ngiyakhuleka cela lindalele umthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana.
Uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa linhlonipho okwenziwe owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili ngeviki eyodwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku-www.voandebele.com.